Ya, ngithabe kakhulu njengomama ukuthi omama bemakhandeni bangithembile lami ukuthi lawe hamba njengomama uyemela abanye omama. Ngiyayi ngithabise kakhulu bangikhisa kusele ekuqaliseni ngoba emakhandeni awukaziwe kube ngukhansela ongumama and the first one oqalisa ukungena khonaphana. So ngiyazama ukuthi lami ngisebenze ngixhase abanye omama ngibani. Wathi ezwe sikuthola phakathi kwesigaba sithola uhlupho kakhulu omama yibo abanjani abahlangana lohlupho nxa singakhangela everything ukuba bekusendlini kuqondana lomama le-problem yobulawayo eyamanzi nxa sifuna amanzi umama nguye ekhangelana nabo. So khona khona nami ngizazama khona ngale ekhansilini ukuthi ngifike ngimuvi imotion yokuthi amanzi aphangise ukuthi ngiqede masinya iprojekthi lena ezambezi yekaprojekt. So yini into esizayimela kakhulu lethi kukwasiyezini mina ngeproblem kakhulu eyesiwa. So khona khona ngizazama sibili ukuthi simele njengomama ngikwazi ukuthi ingekezo yakhe itholakala laphana umama yikipeti esingane esifuna sigibelwa ngabantwana through that shoe. So sizazama ukuthi kulungiswe khonaphana. So that means I'm kakhulu ukuthi ngibamele sikwanise ukuthi bethole ukuyenza imisebenzi yezandla engatholi ukuthi labo bethole ukuthi begcine izimuji ngoba khathesi amalokuzeni avaliwe amafemu ukuthi obaba basebenze. So thina abaningi bangikhona bancedekana kuma-eating senamatamatisi. So lami ngizazama ukuthi bethole layo imisebenzi kwizindlu lo imisebenzi abethole ukuzimanjani ukuthi bephilise imuji.
Abanye ngiye ngaphandle kwabesifazana abatsha abasakhulayo la sebegugile ye labo badinga yini usizo njalo kule nhlelo obona ingani ungazenelisa njengokhansila njengoba okuningi kufuna ukuthi nje lo mnotho welizwe ube uthuthukile.
Ya, kwabantu asakhulayo ngizama ukuthi khona like emakhandeni laphana ngibe lo mhlanzi ukuthi senginamawadi angu-2 senginama-youth angu-2 then eyi-1 emakhandeni ayikabi but much ukuthi isebenzi iyasebenza but besingakalungisi i-ground labo leyo sengenxa ye-delimitation sengiiholi liyana elobhenina isikuwat level. So ngithi nxa singayenza sithole ukuthi behambe kuma-training benza ama-trainings ngale kuyisenta bebona ukuthi bona bayina abangakuyitholi ukuthi omunye akwane usebenza ne-bis ulungisa ama-fridge omunye ulungisa iziwota bethone bebhizi khona ngale ukuthi beceda khonaphana-ke kwanisa ukuyazitholela imisebenzi yabo abavale besebenza ngithila something ngoba khathesi bashezi emafrijini lakhe sesekungakabi i-limitation emakhandeni sesingela ngokuvinisikusenta. So sengibona ikhathi esimanje ngisemthithiwe sesisebenzisa leholu emakhandeni elobhenina ngale kule yisenta. So ngizama ukuthi sivule isenta lena izobhizi for ama-yethu kuze kuthole imisebenzi abanye bafanise ukuyenza amasepha abanye ama-cobra ekfisa abe nokwakhe akwenzayo angahambi kwehlatha aziyenzele izinto zakhe azisebenzisa.
Kodwa uyathaba ngenani labesifazane abangene ezikhundleni ze-councils?
Yebo, ngiyathaba kakhulu ngoba lukhona kusenze lathi saba sokuzasenza lathi sikwanise ukuthi njengokomama singacathanyelwa sizicabangele izinto esizifunayo ngoba kathesi kunzima ukuthi baba nxa ngaphasi khuluma ngezo komama asimele uyayijinda bayana kodwa thina singomama sizafanisa ukuthi ekfisi lathi simele abantwana bethu bezikolo singomama ukuthi bethole ama-sanitary pads for free like singafaka ezikolo kuhambe kuyebadinga kumabhizinisi mina ahlala ecommunity ukuthi ngihlale besesikolo for abantwana labana but into engibaba ngikahambe mina ukuthi ngicela ama-sanitary pads for abantwana abangumasembazane.